Iye ngiqala ngokuthi kulilungelo le-NCA ukwenza zonke lezo zinto, kulilungelo labantu beZimbabwe ukuthi baye entantolo bayevikela amalungelo abo. Inhlanganiso ezifana le-NCA zenza iZimbabwe ibe yindawo engcono kakhulu kulale kade ikhona, ngokunjalo zifanele zibe khona zisebenze lowo msebenzi eziwenzayo. Ngiyavuma ukuthi abantu beZimbabwe badinga isikhathi eside ukuthi bacungulule i-draft constitution. Engingakwazi ukuthi uzadinga i-2 months yini kumbe inyanga eyodwa, kodwa bayadinga isikhathi sokuthi bazi ukuthi okuphakathi kuyini. Sicathanisa lokuthi kumele phela sikhumbule ukuthi kumele kuvotwe lo nyaka ngendlela efaneleyo nxa kuyabe kuvumile.
Njengomuntu obekuhlelo lokulotshwa kwesisekelo sombuso, nxa ubezwa befanisela abakhokhela lolu hlelo, bathi uZulu engaphiwa isikhathi esinganani?
Kukhulunywa ngenyanga eyodwa, yikho esikuzwa kukhulunywa kakhulu ukuthi kusuka kuFebruwari khathesi, bekukhanele ukuthi i-referendum ingaba khona ngoMashi nxa sisizwa. Kutho ukuthi kusetshenzelwa khonapho unyanga eyodwa kusiya emavikini ayisithupha ekuthini kube le-referendum. Angazi ukuthi leso sikhathi abantu bangabe sebesazi yini okuphakathi. Kungenzeka babe sebekwazi konke okuphakathi nxa ngabe uhulumende ezabe ezaphuma phandle, asebenzise imisakazo, asebenze konke, avulele inhlanganiso ezizimele lamabandla ezokholo ukuthi akhulume labantu. Kodwa kunzima ukubona ukuthi abantu bazabe sebekwazi okuphakathi nxa ukhangela imithetho enjengephosa ezinzela ukuthi inhlanganiso ezizimele zihambe ziye ebantwini. Sikhuluma nje inhlanganiso eziningi azivunyelwa ukubamba imihlangano ngayo i-constitution yona le. Bazakwazi njani abantu? Ungathatha iminyaka emibili ulayo babe lokhu bengakwazi nxa kungaguqulwanga indlela amapholisa asebenza ngayo. Ngicabanga ukuthi kungabalwa nje i-2 months kumbe i-6 weeks kumbe isikhathi esingakanani. Into efanele ibe nkulu yukuthi imithetho ezimbela abantu ukuthi bazisuzule ngesisekelo sombuso sayivinjwe, sayingasebenzi ngalesi sikhathi abantu besiyafundiswa ngesisekelo sombuso.
I-NCA iqina ngokuthi izakhuthaza uZulu ukuthi engamukeli isisekelo lesi. Ubona iphumelela yini lenhlanganiso?
Angilasi iqiniseko sokuthi ingaphumelela noma ingangaphumeleli, kodwa engicabanga ukuthi ngizaphinda lokho engitshiwo ekuqaliseni ukuthi inhlanganiso ezinjenge-NCA ziyadingeka eZimbabwe. Ungabona sesivumelana into sisonke singu-13 million sihambe ngendlela eyodwa, kuyingozi emangalisayo. Yikho lapho zabona ukuthi sekubulawa abantu kungabikhona ozathi hayi lapha kubulawa abantu akhulume. So kuqakathekile ukuthi kube labantu abaphikisayo abanjabo-NCA, kwenza ukuthi isisekelo sombuso sizaphuma sibe ngesihle, kwenza ukuthi abakhokheli babuse ngendlela efaneleyo. Ungabona ilizwe lingaselabo abaphikisayo abasolayo sekonakele.